sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Njani ntwala zomu se ola mugela emoyeni ngolwesine mhlaka 27 kuNkwenkwezi 2021 nguntunga milinko mo endabeni zekuseni lamhlanje. Isakhiwo sezindlu zabodokotela besibhedlela sempilo kobulawayo silumathe umlilo ebusuku izolo, satsha saphela le mpahla kwaba ngumlotha. Umongameli Mnangagwa uza kuya eMozambique namuhla ukuyahlangana labanye abakhokheli besadaki bekhulumisana ngodaba lwabahlamuki bakhonale kwele Mozambique. Kubhubhe ababili nge-COVID-19 izolo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu ababili nge-COVID-19 eZimbabwe izolo, njalo kwatholakala abalikhulu elilethumi lantathu 130 belomkhuhlane lo. Lokho kukweze inani lasebebulewe i-coronavirus kusukela nyakenye laya kunkulungwane elamakhulu phose ayisithupha 1589. Asebefunyenwe belomkhuhlane lo sebefike kunkulungwane ezingamatshumi phose amane 38,819. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane isolo bazinkulungwane phose ezine 3,978. Abahlatshwe esibili bazinkulungwane ezedlula kancane ezinhlanu 5,072. Asebehlatshwe ijekiseni yakuqala bonke sebengu 643,532. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokucina bona sebengu 293,509. Isakhiwo sezindlu zabodokotela besibhedlela sempilo kobulawayo silumathe umlilo ebusuku izolo, satsha saphela kanye lempahla kwaba ngumlotha. Ababona ngokucitha umlilo abe-fire brigade bagijime bayafika, kodwa bathole umonakalo uvele usudalekile ngoba umdadada wesakhiwo lesi ebesiqukethe izindlu lezi ubusuwele uphahla, so kungamalanga kuphela. Akukazakali ukuthi umlilo lo ubangelwe yini. Umqondisi wesibhedlela lesi uDokotela Solwayo Ngwenya uthi badabukile. Umongameli Emmerson Mnangagwa uza kuya kwele Mozambique namuhla ukuyahlangana labanye abakhokheli besadaki bekhulumisana ngodaba lwabahlamuki abathwalise abantu makaza katalala khonale kwele Mozambique. Umongameli wakwele South Africa uMnumzana Cyril Ramaphosa ozaphatheka laye kulomhlangano uthi bazakhuluma ngengozi elakho ukudalwa izidlova lezi ezansi ye-Afrika kanye lokubulawa kwabantu ngabahlamuki besiMoslem abedlulise amalawulo okuqhubekayo esigabeni seCabo Delgado konale kwele Mozambique. Abakhokheli besadaki laba bake bahlangana njalo kulelo lizwe kusikhatshana esedluleyo, banquma ukuthi bazathumela amabutho ukuyaphathisa uhulumende walelo lizwe, kodwa lokhu akukenzeki. kulabanye abathi lungaphuzelwa lolutaba impilo ingagcina ichithekela emazweni angomakhelwane afana leZimbabwe. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe umnumzana Diva Dube.
Udaba lweMozambique bakunkomo ludaba oluhluphayo kakhulu ikakhulukazi nxa sikhangela emazweni afana leZimbabwe, amazwe afana leSouth Africa layo iMozambique ngokwayo ludaba oluhluphayo sibili kakhulu oludinga ukuthi amazwe ahlale phansi acubungule udaba lolu alufakele inhliziyo njalo bezinikele kiko konke abakwenzayo ukuthi babone ukuthi balulungisa lolu daba. Ukuhamba kukamnumzana uMnangagwa ukuyafika khona ale eMozambique ngibona ngathi kuyadingeka kakhulu ukuthi iAfrica ngokwayo abazame ukuthi badinge indlela zokuthi bengabile isikhathi esiningi abachithayo sokuthi behamba besiyahlala izinkomfa ukuthi lezo zinkomfa azila phumela etshengiselayo ukuthi kulento eyenzakalayo eyinqubekela phambili ukugwema lokho okuyabe kuzanywa ukuthi kulungiswe ngaleso sikhathi. Ngibona kuqakathekile kakhulu ukuthi kufanele ukuthi ezinye izinto njalo bakhangele ukuthi kulezinye izinto ezining esikhangelane lazo kathesi izinto ezifana lama-pandemic nala ama-corona okudingakala ukuthi lamanye challenges nje akhangelana lelizwe ongakuthi ukuhamba kusisikhathi kuyadingakala ukuthi kungathi kuyagwemeka kancane kungabi kakhulu ngoba ukuhamba kuhanjelwa izinto eziyabe zingela mphumela emihle kuyabe kubuyisela amanye amazwe muva ngendlela ze-economy ngendlela zokuthi imali ngabe iyavala ezinye izikhenxe ezinye ezikhona elizweni kulokuthi kube kuhanjwa kusiyahlala ama-meeting kuphela kungela mphumela ecacayo evelayo kahle ukuthi lapha kungabe kuzanywa ukuthi kwenziweni. So kuqakathekile ukuthi ezinye izinto afanele ukuthi bazame ukuthi badinge indlela yokuthi andibanauthi bahambe bayihlala kuana lama big conferences incingo lezinye indlela ama-diplomatic ways ngitemba ukuthi akhona angayenza ukuthi kube lula ukuthi indawo ezifanelazana lezi bazilungise.
Kule mbiko ethi iMozambique ikhanya ingafuni ukuthi iSADC ithumele amabutho amaningi aze iphathisa ukulwisana labahlamuki laba kanti kulokwesabela njalo ukuthi ingaqhubeka limpi ingagcina ichithekela emazweni angomakhelwane afana leZimbabwe, ungathini ngalokho?
Ilizwe leMozambique babunkomo kufanele ukuthi umongameli wakulela lelizwe noma uMinister of Defense wakulela lelizwe ufanele ukuthi akhunjuzwe ukuthi into eyenzakala eMozambique, iMozambique aselizwe elisitshalele lodwa mhlawumbe elisesihlengeni phakathi kolwandle. Kodwa ke kufanele ukuthi ikhunjuzwe iMozambique ukuthi njalo kulama agreements asayinayo under iSADC trigger noma under iSADC agreement ukuthi kule ndlela okufanele ukuthi kusetshenzwe ngayo noma kule ndlela okufanele ukuphilisene ngayo nxa uhleli nabanye abantu bengumakhelwane. Ongakuthi kufanele ukuthi nxa iMozambique ingathi ayilisukumeli phezulu udaba lolu kukanti ludaba oluserious kakhulu olungenza ukuthi iradicalism igcwale kulana mazwe njalo noma kugcine sokuba lama-violences amaningi azaqhubekela phambili kube kugcine sokuba lama-hatred ayenzakalayo within i-region. Kudingakala ukuthi iSADC kufanele ukuthi ihlale phansi iyenelise ukuvito ukudlulisa umthetho ozayenelisa ukuthi ubambe iMozambique ngamandla ukuthi kudeploye amasosha ngenkani lapha kwezothi le nto le iyenziwa iphele. Okusho ukuthi kwesinye isikhathi nxa sithi sizikhangela nxa besenza njalo kuyasekucatshangela ukuthi mhlawumbe bayala kanjalo nxa ukuthi mhlawumbe balesazela esikhulu noma bayazi ukuthi uhulumende waseMozambique uyabandakanyeka kulobu bugebenga nokulolu bhubhane lolwenzakalayo olwe-terrorism olwenzakalayo eMozambique bebe sebejika befuna ngathi bafuna usizo kanti abalufuni. Kufanele ukuthi iSADC ihlale phansi iyenelise ukuthi ibafostele kube le ndlela yomthetho abayifostela iMozambique ukuthi ivume ukuthi sayini agreement ukuthi amasosha akahambe ayincedisa udaba lolu lokubulawa kwabantu eMozambique luphele lethi nya.
Umnumzana Diva Dube uhlaziya ezombusazwe. Uzulu uthukuthele ngokubunja kwesithombe sikambuyane handa eHarare kusetshenziswa inkulungwane lenkulungwane zamadola ngesikhathi kulobuyanga elizweni. Lanxa abanye besithi abalankinga lesithombe lesi ngoba nanku kwakhiwa lesikamuyi umnumzana Joshua Nkomo bathi udubo olukhona ikuthi kathesi kulobhubhane lwe-COVID-19 njalo abantu baphakathi kobunzima bokuswela imali ngoba imisebenzi ingatholakali. Uhulumende uthi uzabumba njalo isithombe senduna uMtshana Khumalo kusikhatshana esilandelayo. Abanye banakanela ukuthi uMnangagwa ubumbe isithombe sikaMbuyane Handa esenzela ukuthethela kuso ecela ukuthi umnotho welizwe uvuke. UChris Gande weStudio 7 uxoxele ngcwethi kwezombusazwe uMnumzana Rejoice Ngwenya.
Kukhanya lapha uhulumende uhulumende wethu usejahe ukulungisisa izinto zesithombe lesi esikambuyane Handa 40 years. Ye, kanti kungathi babe ngenzi ngakho. Okokuqala siyazi ukuthi uMnangagwa uzawuthi hayi le yi-Second Republic bayenza izinto ngezinto ezithiyeneyo. Hatshi thina sithi khona lokhu yi-politicking. UMnangagwa uthi wanqoba ukhetho ngo-2018 enqotshiswa ukuthi abantu abaningi bamvotile ngoba bathi bekwazi ukuthi umgabe zihambile. Okwakhathesi uZulu weZimbabwe usebonile ukuthi uhulumende lo we-Second Republic vele kafike kedluli i-First Republic. Singathi khona ungaba e-Western i-First Republic. So lokho kokugidigijima sebephitheka sebesenza uMbuyane Handa lokho kuyatshengisela ukuthi vele iZANU PF labo uMnangagwa i-cult movement ngabantu abenza okumadlozi okungencedi lutho okumadlozi okungaimpumelelo. Akula tourism, i-tourism ngesiteji. Bakithi umuntu engasuka eLondon esithi yena uziZimbabwe ukuzohlala eSheraton ebhadalela ukuthi azobona isiteji doli kaMbuyane Handa. Lokhu angibona ukuthi kuzanceda lutho. Yikudlalisa imali, yikudlalisa isikhathi ngama-diversionary tactics ukuthi uhulumende kezana uphevu. Wehluleka, ulokhu esehluleka, uzabe lokhu esehluleka. Lokho kuba sixoxana lezi thombi akuncedi lutho.
Ake sikhangele ezomnotho welizwe. Siyabona ukubana iZulu line kahle okokuthi singabona na umnotho welizwe usiba nganeno lumnyaka.
Le liqiniso ukuthi lo nyaka kube lenala abantu abavunayo banengi jikelele. Ye, okwenzakalayo ukuthi kuthi ukuthi i-food security iba ngcono ngenxa yokuthi uZulu kasuze athembe ukuthi athengelwe ukudla ngihulumende. Kodwa ofanele kwenzakale khathesi esingathi ngesikhiwa agricultural value chain ama industry lana asebenza esebenzisa izinto ezilinywayo fanele aqiniswe ngokuthi imali ebhadalayo capital expenditure interest ebhadalayo nxa bethenga imitshina yabo kumbe nxa beorder ama raw materials abo kakube lama charges ama rates aphansi ukwenzisa sibanikeze ithuba lokuthi nxa kulenala labo ama industry abo aphakame i-industrialization neqondane le agribusiness ngiphakame. Okwesibili ukuthi nxa kulenala abalimayo abaningi abahambisa umumbu kuyathengisa kabavunyelwe ukuthengisa umumbu wabo izithelo zabo emsikeni ovulekileyo i-open market. Ye, i-GMB khona kodwa i-GMB yimonopoli eZANU PF kabakwanisi ukuthi babe benika abalimi imali ehambelana lalokho abakufakileyo enhlabathini. So ukuthi ukwenzela ukuthi sibe lezithelo eziqinile ku-agricultural season enhlele ngakube le open market i-agricultural market yakhona gayibe gayivuleke emsikeni ukuze abalimi bathengise umumbo wabo ngemali ekhangelelwa ngumsika ovulekileyo. I-GMB ngabala budget yokuthi bakwanise ukubhadala abalimi nxa abalimi bengasabhadalwanga ngesikhathi ama-inputs abo alonyaka azahlupha ukuzuza.
UMnumzana Rejoice Ngwenya uhlaziya ezombusazwe. Livikwa likhuphuka inani labasakhulayo eMathebeleland South abangena kumsebenzi wokutshekesha bedinga igolide ukuze baziphilise ngoba imisebenzi ingatholakali. Lanxa abanye bengabantu abafundileyo abalezithupha, abanye babikwa bengaqedanga izifundo zabo kumbe bengaphumelelanga. Isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance yeMathebeleland South uMnumzana Ntando Ndlela uthi okudanisayo ikuthi abanye abafana sebethatha izidakamizwa kanti lamantombazana awasaziphathanga kuhle. Undlela utshele uSthandekile Mhlanga we Studio 7 ukuthi ukukhuphuka kwempatalo yama school fees kulakho ukwengezelela loluhlupho njengoba inengi labazali lingelamali.
No,
zeminyimbiko isithi abanye sebesenda bebancane ngenxa ye COVID-19 lokuvalwa kwezikolo kuqala khathe sikuyini elikubonayo sokulomahluko yini
isimo sibi kakhulu dadewethu abantu abangamantombazana iningi labo sebephumile ezikolweni lapho abanye sebezithwele abanye vele sebegijimisa amajaha ngenxa yokuba labazali abavele abanelisi ukuba bababhadalele ezikolo nokwadingela zonke imfanelo ezizifunakayo ngenxa yomumo wonke esiwukhangeleyo we-COVID. Abafana iningi labo bangikhuluma nje ngobhodlwayo abafana abaningi abasebenzani sebekhulile uform 2 kusiya ezifom 2 form 3 kusiya kuform 4 kusiya phambili abanye sebevele sebengabafana abathola bedipa igolide esithi kuthiwa kusemkudini sebengumakorokoza bazame ukuthi badinga iindlela zokuziphilisa ikusasa yabantwana isesigabeni esinzima kakhulu lama drugs kumbe ngathi idakamizwa eziyabombanje lakho okunye okufana nalokho utshwala lobo osobukhona kulezi nsuku obusiphileyo yiyo ndlela abafana sebethola beziphilisa ngayo bevele bezama ukuthi bachithe isikhathi ngayo.
Imbadalo yama-school fees kungaba nomthelela onjani nxa ingasayehliswanga?
Umthelela mkhulu kakhulu dadewethu ngoba umuntu wokuqala uqala acabange ngokudla into enjengesikolo lemfundo yabantwana sokusiza nxa umuntu eseqale wacabanga ngokudla okwakhathesi abazali bavele bayehluleka or theyare struggling ukuthi benza abantwana bathole ukudla. So uhulumende bekhoza kukhangela ukuba abazali basesimeni esibi okunganayo ubuyakhangela onalowo ngube kuvele kuyi-lockdown iningi lethu abazali baphila ngokuthi bazithengithengisele babambe ngapha lalaphana. So ngesikhathi se-lockdown lesebesikhona abazali bengakwanisi ukuthi benze amabhizinisi lamanye vele amabhizinisi amanye ade bewenza avele ngesikhathi lesi atsho bawalokhu abalahle.
Umnumzana Ntando Ndlela isikhulumeli se-MDC Alliance yeMathebeleland South. Uhulumende yena uthi ulohlelo lwakhe lwe-BIM oluncedisa abantwana abangenelisi ukubhadala imali yesikolo kodwa abazali bathi balutshwana kakhulu abantwana abakhethwayo ukuthi bathole lolu sizo. Selikubonile na okusemaphephandabeni. Inkundla yeZim Live ithi impilo zabantu abalikhulu abadinga ukwelatshwa umkhuhlane wemvukuzane esibhedlela sempilo koBulawayo sezisengozini ngoba imitshina yokubelapha isiphinde yafa. Iphephandaba leChronicle lithi inkampani kaloliwe iNational Railways of Zimbabwe ilahlekelwa yimali enengi ngomnyaka ngenxa yabotyeketya abemba yonke indawo bagcine bebangela ukubhewuka kwezitimela. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Ngiyabingelela ku Studio 7 basakazi nabalaleli ku Studio 7 okhulumayo ngokamaphosa omntwana eCrossroads ePlumtree. Ngithi mina ngikhuluma ngeamendment bill le constitution ukuthi izano labangane bayo umnonzora laba abayekele ukudlala ngabantu. Abantu bayahlupheka, abantu bayakhathazeka, manje sebezikhethela abantu ngoba befuna bezenzele lokho abakufunayo. Ibhili le yayiyaliwe ekuqaleni kuthiwe upresident engazikhetheli. Kambe ngumbuso onjani ozikhethela okufunwa wuwo okungafunwa ngabantu? Abantu yibo inkosi, inkosi ngabantu, hayi inko abantu bakhokhelwe nje njengezilima noma izithuda. Kodwa liyashona ilanga ngelinye ilanga bazabona ukuthi kunjani. Ngiyabazwela bona laba abantu, mhla iviri lijika bona labo Monzora babekhona, yibo babehamba phambili besithi upresident engazikhetheli, ngoba manje sekwayibo ama-benefiters sebe-benefita sebezikhethele ukuthi ulukumalaba, ulukumalaba lo indawo yakubo le-Crossroads iphansi phansi kubuhlungu ngabo ubhizi ngezani.
Sanibonani basazi baStudio 7, thanda ukubonga phezu komsebenzi esisenzela wona omuhle. Sibonge kukho konke ukuthi sikwazi ukuphefumula phezu kwezinto esihlangana nazo ezinhle nezimbi njengoba sisezweni nje ngokuhlala kodwa kwamanje seGoli. Basakazi bami, ungathatha isikhathi. Into ezizwisi ethanda ukuthi ngisondele kuyo kakhulu ukuthi lapha ebantwaneni labo abatho badingakala ukuthi kungikhona bebe ama-green bomber. Why sokukhulunywa ngokuthi kumele kube nama-green bomber? Ngoba sokufuneka lama-socha zawo eMozambique, ansokuyindlela yokuthatha abantu abethu behanjiswe khona le eMozambique. Okunye futhi enithanda ukuthi ngikusondeze yilokho kukamnangagwa lokhu ukuthi sethatha futhi uMalaba sembisela futhi esikhundleni ngoba seyenzela utemu winiswa ngo-2023. Ngoba kuzathi uma kungena sokumele kuye court ube uMalaba ozamwinisa, ngoba uyakwazi ukuthi abanye abasoze bekukwanise khona lokho, kubonakala ubutsotsi babo. Kambe lizwe linjani lina leli lihlala lingani lesincuthuncuthu nje? Phezu kwakho ngapha ilizwe liyafa, ngapha kade sebavala amabhasi ukuthi angahambi esitaradeni, izimoto ezincane lamabhasi la ayiwalayitsha abantu namateksi ukuthi ungahambi esitaradeni. Kuhambe okwabo kuthiwa kuvikela i-COVID, ngapha abantu bahamba beminyene ezimoteni zangkhona. Yini leyenzakala eZimbabwe?
Njani balaleli beStudio 7 labasakazi bakaStudio 7? Hayi, siyabonga sibili ngendlela elibamba ngayo umsebenzi wenu. Siyanibonga kakhulu sithi ngani inkosi ngalibusisa. Ngibe sengisiya kithi lapha thina bantu bakomthwakazi. Hayi, Mthwakazi asibambaneni bantu bakithi, sibe ndawonye, sibe ndawonye Mthwakazi enhle. Sivoteleni umqondisi Mbona ingani nguye ongasikhipha eGibhithe, ngoba nampa abantwana bako-Israyeli uNkulunkulu wabakhipha eGibhithe. Ngoba nginje thina ngapha emathebeleni besingabalandeli bakathokozani MDCT, besihamba layo umama, sahamba saya kuCongress. Sithe sifikile kuCongress wavota abantu bakamyonzora kuphela, and bathandekayo kunzima esakubona ngale thina amathebeleni ngapha baswela amagama, kwathiwa amagama ethu awakho. And kwakulya maqembo kamyonzora ayephiza imali ama-20 yusa besidla kamnandi thina kungamaqembu nje azihawulelayo. Yikho mbona ukuthi thina vele abantu besindebele ngayisibo bantu, sasihawula sithethiswa la ngobundebele bethu, siseharale khona ngale kuCongress sithethiswa sishawudwa zihlobo zami. And wawunxa wawusikhuluma ulimi lwesindebeleni wawungasiwo muntu, ngoba lapho kwakukhulunywa isishona sodwa, kwakungakhangelelanga lokuthi kulabantu besindebeleni. Hayi, kutho ukuthi wonke umuntu wangowesishoneni. Ever ipolisa lakhona umile emnyango wayelikulishona. Nxa ukhuluma nje isindebele sakho wawungani umuntu olahlekileyo, isindebele wawusikhuluma lalabo owawuhambe labo kuphela. Ngitsho lakhonapho uCongress wangikhona abantu ababesaka bekhuluma kwakukhulunywa isishona, kwakungakhulunywa ivilindimi ezimbili. Mina mfundi thina emathebeleleni zihlobo sifundile, safunda okuningi, sabona ukuthi wo khathe kuthokozani ubehamba phambili wachaywa ikhu chamisa, wachaywa ikhu khathe umyonzora. Kati manje thina vela bakomthwakazi singathi ukuthi silani, asibo bantu kulaba bantu ngiyachizelela sihlobo zami asibo bantu lotho kelitshela mangubhegethi abantu bamathibede olabo litshela manga wodwa thina sesifona ukuthi kungcono sizimele njengemthwakazi lathi
bobe kungabalaleli be studio 7 abasithumele imbiko yabo nge WhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Inhlanganiso ye-World Food Program ithi isisengeza usizo lokudla kwele Yemen ukuze iphathise izigidi lezigidi zabantu bakulelo lizwe ababhekane lendlala emangalisayo. Idolobho leKisumu kwele Kenya livikwa selisedlula isigodlo salelo lizwe iNairobi kunani labantu ababanjwa umkhuhlane we-COVID-19. Singene kudaba oluphathelane leMelika. Kulo isilisa wabehlome ngombhobho ovuke ubhova edolobheni leCalifornia wadubula wabulala abantu abayisishiyangalombili izolo. Amapolisa athi igama lomsolwa ngomnumzana Sam Cassidy oleminyaka yokuzalwa engamachumi phose ayisithupha 57. Athi umsolwa ubesebenzela inkampani kaloliwe njalo elaye uzidubulile wafa. Udaba lokubulawa kwabantu abanengi mahlayana ngabantu abahlomileyo ludaba oluhluphayo eMelika njalo abantu babulawa njalo nje. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni leTexas umnumzana Rafael Mthombeni.
Kuyadanisa sibili kakhulu kakhulu into le mass shooting le into embi kakhulu ikakhulu kuleli lizwe. Khona lokho ukuthi kubonakala ukuthi kule mbhobho emningi kakhulu ezezandleni zabantu. Yiko kwenza ngathi kuba yiko khona lokhu ukuthi abantu badutshulwa ngoba umuntu angacatshulwa yinto eyodwa kumbe into yakhe emkhathazayo. Usekufake ekhanda lakhe ukuthi mina ngizabulala abantu, ngizabulala umuntu njengalokho. Akulungiselele ahlanganise inhlamvu zakhona, ahlanganise impupho yakhona, enze sibila cineze khona oku njengalokhu okwenzakeleyo. Angithi sokuyasala-ke sokungathi kuyadingwa ukuthi kathi kuyini okwenza abantu benze khona lokho. Futhi ungananzelela kungasikuthi sikhuluma okobandlululo, abenza kanjalo ilaba abamhlophe abayobabulala abantu khona lokho kuthiwa yi-mass killing.
Lu ngaphathwa njani lolu daba?
Ukuphathwa kwalo sibili kukhanya ngathi kuzima ukuthi luphathwe njani ngoba iminyaka le emlutshwane le kubuza lo upresidenti odluleyo. Ukusetshenziswa kwempuvu kuphakeme kakhulu ekutheni laba balayo impuphu ikakhulu yibonaba abangathi ngabantu abangazivisisiyo abangalaleli kakhulu uhulumende njengakhona lo esingathi thina i-opposition okwakhathesi. Yibo abalempuphu emningi njalo yibo abafuna ukuthi basebenzise impuphu, yibo abavikelayo ukuthi impuphu kumele iphathwe, kumele iphathwe ngezandla ngezikhathi zonke. Soke ke ukuthi uhulumende ahlanganise alungise njani khonapho kulobuzima.
Umnumzana Rafael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Isakhiwo sezindlu zabodokotela besibhedlela sempilo koBulawayo silumathe umlilo ebusuku izolo satsha saphela kanye lempahla kwaba ngumlotha. Umongameli Mnangagwa ulubhekise kwele Mozambique namuhla ukuyahlangana labanye abakhokheli besadake bekhulumisana ngodaba lwabahlamuki asebehlasele kulelo lizwe. Kubhubhe abantu ababili nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezekuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamilinkomo.